Imbhalo yesiKristu ithi guqa uthandaze impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo ayikaguquki. Unkosazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengine-5 years ngihamba e-church, bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala, ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza, ngisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali nale church, maybe kungatshintsha, but akulalutho.
Omunye okhalayo unkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church, ngihlala nginikela every time, ngiyanikela but akulalutho olutshintshayo, impilo yami still is stuck.
Unkosikazi Nyasha Muvirimilayo uthi kudala enikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlalakahle.
Ngabe ngizikhipha sibili izimali zechurch kodwa kuyabe kungelanto ecacayo. Saye sikhiphe sibili ama-$20, ama-$30 kodwa imuli yami ngabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali yechurch.
Amabandla enkolo asebemethekela izwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. Umposteli Monica Nyathi owe Zion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually mvumile kulembali yama-jailbird abathi bevelejele bathi ayi thina nxa sake sakutshila ukutshontsha ukuthi these times uzatshontsha abantu bevuma bayabazi abantu bokuthagetha balwazi ulusu olungafundanga lwazisisa ilolu kholwa masinya lungakholwa sibilelana ligcwala itenti yabantu 5,000 ngasikhathana kodwa uluhlu olukhanyiselweyo.
Ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi ibandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo, alithathi mali.
Ngabona kule need ngikholapha esinceda kuyo.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uGegana Ndlovu uthi njengebandla eliqotho badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esilawo abaningi bethu lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona amathethi esiwabona ehluma indawana zonke, inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSen Sibanda isiphathamandla kunhlanganiso yamabandla ezokholo ye-Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa ibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho ziyehlile lapha eZimbabwe, siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaya emsebenzini akula msebenzi, akula zimali, baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali. Imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi, konke lokhuyana yikuqileka kwabantu. Ngabo siyakwasongamaqili ibusela, akula bhayibhile elikhona la.
Usibanda uyaphambili esithi somele uhulumende avale amabandla angaqedakaleyo aqila abantu njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kubo Rwanda bagcine bevala ama-church amaningi ngenxa yobuqili bona lobo buyabe busenzakala.
Lona ibhayibhile lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofeti bamanga njalo abantu bazabakholwa. Kambe zinsuku zokugcina lezi na Nimele Studio 7 igama lamweza Jesus Banda.
Sobo sisa ayengeso.